akulandiye nje kodwa ongwethisanje ukuthi kanti yena umnumzana umnankagwa ngala yena abamanye abanye bomphathi ntambo abangahamba bekwenza ayisiyo into engasukumisa umongameli belizwe ukuthi ayisayinisa isivumelwano sisosike ulama minister ye-culture e-economy itshengisa vele ukuthi ala msebenzi awenzayo ekhaya akula lutho lwenzekala ekhaya udinga ngiphongukuqeda imali yelizwe ngihambahamba.
Ubungasuthiseka alubana ubelande ukuyasayina izivumelwano ezinjani?
Ama-joint commission vele ngikwawo wona aqondane le ntuthuko yelizwe ayenziwa ngamaminister. Okwakhathesi okukhona ukuthi iZimbabwe kasila zindlu amafektari alungisa impahla zokuthengisa ngaphandle kwelizwe. Kunganceda ukuthi antshi iBotswana abathengise zabo ezininzi e-South Africa. Ngaye kuye sivumelane sokuthi izinto imitshina yalapha vele ivuselelwe i-industry eziqede yethu ayivuselelwe sibe le guarantee yokuthi nje sizenzayo lapha ziyathengwa eBotswana. Yikho yitho isivumelwano esifulentike kwatshi lokho kwamasiko lokho vele ngokwamaminista lokho akusincedi lutho. Kulabantu abaningi amaZimbabweni amaningi aseBotswana kawube lesivumelwano sokuthi banikwe ama-permits okusebenza izimali zakhona zibhitshele ekhaya ngapha. Ye yikho kungasijabulisa khonokho.
Useke wasayina njalo izivumelwano esayinelana lohulumende weleChina okuyinto eyayihlala isenziwa ngumgabe njalo besithi kulama mega deals azavuselela umnotho. Kwenzakalani kuzivumelwano zonke lezo?
Ama-mega deals ayasayinwa kodwa akasayinelwa ilizwe, ayisayinelwa amakhathela abo bona laba no-Rautenberg okunata kuyeyi okusafazwa Msarara yiyo abasayinelwa ama-mega deal ana ngoba phela singaze sikhangelisi ukuthi kakhesi into zilokhu zihlupha akutshengisi ukuthi kule mega deal yake yasayinwa.